bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga ukuthi abaningi bavele bekusho lokho ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana oyathi uma usilwa naye abesedobha isigodo, badobha ilitshe, baye bazomtshela ukuthi vele malingalalo mfana uzakudobhela isigodo kumbe uzakugwaza enqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ubekwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi nesicathulo wakuba yingalata yenkinga, omunye umfana uyabe esithi kakhiphe izicathulo, uyakhaba isisu. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba, kuye gqoke izicathulo. Wena wale uthi hayi, mina ngizolwa naye. Bese ukuthi uma selibhekene laphana-ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi, kwadilizwa yonke into, esethiwa kunemba ubusuqalisa ukukhongqona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo. Bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzazigqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi izanwa ayidlali kahle, kuyadlakala lokho. Maye maniki-niki i-Botters Road vele wawukhangele ukuthi kuzoba njalo. So-ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa laba abathi bona bafuna ukudlala lo muntu odlala edilize intshoro, odlala edilize yonke into, edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bebekhumbula abakutshelwa ngabanye.
No, lingenile kukhetho lolu i-Voters Roll imanikini.
Okumele kwenzakale kwakuqala uNdlovu akutshoyo kule qiniso, kodwa-ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. Izanu umthethi yawazi ukuthi uthi khona i-Voters Roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-Voters Roll. Ifihlelwayo izanu yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isiyikulungele ukuthi iyengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So-ke okumele kwenzakale, ngivumelana laye ekutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa izanu kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilize elala le-Voters Roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-Voters Roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khonoko ukuthi kwakumele kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms, kube lenguquko ethize, kathi i-opposition yakhangela eceleni, kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni?
Opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha izano embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohlwe ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu, ingabona umlothi yagibhika. So manje-ke thina why sisethuka baba uNcube ma sesibona izane sigibhika phezu kothuli, phezu komlothi, thina vele sikwazi ukuthi injalo ubabhema uvele unjalo uyagibhika phezu komlothi. Bese simangala sitalise ukuthi imola sihlobo kanti sisenzani-ke usesenzani lobabhema nabe vele sisazi. So njengoba usho Ncube ukuthi kuyamela bavotise kunjalo, kodwa izanu kumele ibuyekele lokho. Sokusele nje amamansi amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election, lapho sizobuya sisho njalo futhi sithi kumele ibuyekele, bese ithatha futhi iphayiphoye phambili nabese siye emakhoti siyakhompleka kungasisizi ngalutho.
Ye, uyatsho Ncube ukuthi vele lokuya emakhoti yokuchithela isikhathi.
Okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanishayo izanu, ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambene ayivote lithole zero. Okusihluphayo yikuthi abantu bakithi yibo abancedisa izanu, ixhwala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu. Kungaswelakala nxa singavumelana sonke, kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingagiqika phani.
Kuyakunceda khona
hayi akuncedi, njengoba uyasho ukuthi ma ukuthi i-Voters Roll imanikiniki, kanti manje mina ngingafika ngisithi ngifuna ukuncedisa khonokho okushiwo Ncube, ngithi ngifuna ukuvota ngiyipanishi izanu, ngithole igama lami lingiyekwenzoyenzani. Ayi kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane, bese sisithi manje sesishayiwe sesibaleka bese sikhala. Kufunakala isagila lapha, anje loba ngimela ngangibuza ukuthi sagila abantu angeke ngutshele ukuthi siphi kodwa ngibona ukuphuza amadoda angena iganga ayedinga indluku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebu uyezwa ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi lokusibizi siya inkalakata ebhubesi impa
ye isagila yiso sene sengisitshoyo baba Ndlovu kambe nxa i 5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthizani ukuthi iya rig ubona ngathi ngaphumelela
Ndlovu ngizovota kanjani ngoba ngizosizobhalisa sonke singu 5 million siyasifika angitifisele lokho ivoters roll ukuthi mhlasifika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiyavota kungani kulokhu kuphikisana okungathi isilungu yi-contradiction Ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi i-voters roll imaninginingi okusho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1, 2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho.